Amakholeji emfundo yaphezulu ama-polytechnic kanye lama-university alezikhathi lapho atholisa izifundi ithuba lokuyafundela imisebenzi ephathelane lalokho eziyabe zikufundela phansi kohlelo olwe-industrial attachment kumbe internship. Kulokuthi balolonge ubungcishi emsebenzini abawufundelayo, abafundi abaningi sebekhala ngokuthi yibo asebesebenza umsebenzi wonke okumele wenziwe iziqatshwa kodwa bengaholiswa. Unkosikazi Thubelihle Ndlovu ngomunye wako wafundela umsebenzi ngesikhathi esekholishini ogcizelela kulokhu.
As an intern or an attachee, we are expected to work as a permanent employee. And imali oyitholayo, that is if uyakuthola, it's incane kakhulu, but they expect you to report for work every single day. And okubuhlungu kakhulu ukuthi ama-attachees amanye they are being given attachment but engela supervisor.
Wengeze ethi uhulumende kumele afake umthetho wokuthi izifundi lezi lazo zithole kuyimadlana komtshova nje.
Ama-attachees, they need to be given a certain amount of money when they are on attachment. And that policy has to be enforced. Civil government has to monitor. At least, bengabanika i-allowance yokugada le-lunch, akwazi ukuthenga i-airtime.
Umkhokheli wenhlanganiso emela izifundi zasemakholishini yemfundo yaphezulu kanye lama-university e-Zimbabwe National Students Union, ZINASU, uBenon Ncube, uthi kulokuncindezelwa kwabafundi okukhulu, ikakhulu kubafundi besifazane.
Okokuqala ukuthi basebenza bengaholi, kodwa ke esikolo kumele siloke sibhadale i-school fees. Sokusibala lalokho ukuthi imisebenzi esiyenzayo ayisiyo iyabihambelana le-program engivele ngiyi-applyele ngisiyasebenza kuleyo ndawo. Elinye into esigcina isihlupha lapha ukuthi ama-students angamankazana agcina asehlangana lenhlupho eziningi ngoba ngenxa ye-situation abakiyo abaningi bagcina sexually exploited ngo-boss babo labantu abasebenza labo ku-working field. Isikolo kumele sona senelise ukubadingela i-attachment, sibatholele i-attachment kulokuthi sithi umntwana ahamba ayozidingela yena yedwa.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi umnumzana Sam Mugumisi laye usekela umbono wokuthi kube lomthetho ovikela izifundi ukuze zingephulelwa ilungelo lazo.
Naturally when
sikufumanisa ngoba abafundi abadinga indawo zokufundela umsebenzi sebebaningi kakhulu kwedlula indawo ezingabathatha. Inhlanganiso ezimela izisebenzi kumele zivuse inkophe ukuze kuvinjwe ukuthi abantu abaqhatshiweyo bengathathelwa imisebenzi kwizifundi ezizofundela imisebenzi zivela emakolijini. Ngesikhathi esifanayo kuyadingeka ukuthi kubunjwe imithetho yokuvikela izifundi ezidinga ukufundela imisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso emele abaqatshi labo somabhizimusi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, unkosikazi Nesta Mukwewa, uthi nxa abafundi beku-internship akumelanga ukuthi bekhangelele ukuholiswa ngoba bengaqatshwanga kodwa basezifundweni.
These students are coming to learn.
Umthetho uthi wonke umuntu ongaba esenkampanini kumbe enhlanganisweni kumele abe ne-contract. Sikhangele ugwalo lolu uma sikhuluma ngendaba yezifundi kulotshiwe egcekeni ukuba abafundi kabakho emsebenzini kodwa bazofunda umsebenzi. Abaqhatshiweyo yibo abancedisa abafundi ngokuthi umsebenzi wenziwa njani.
Not qualified, but they are learning.
Unobhalo ogatsha olubona ngezezisebenzi unumzana Simon Masanga uthi uhulumende uyakwazi ukuba kulabo kukhanda kakhulu ukuba osomabhizimusi abaphatha abafundi njengabaqatshiweyo kuyindlela yokungafuni ukuholisa izisebenzi zoqotho imali ethe xaxa. Uqhubeke ethi ugatsha lwakhe luza kuqinisa umsebenzi wokubona ukuba osomabhizimusi kanye lenhlanganiso zakuleli zilezisebenzi ezinjani ngenhloso yokumelana lodubo lokusetshenziswa kwabafundi. Ingcishi zithi ukuvaliswa kwamankampani athize kuleli yikho ukuchiya abanye abafundi bencindezelwa ngoba indawo zokufundela imisebenzi ziyabe sezizilutshwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.